Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 13 Nhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika uthi uzaqhubeka ngeziteso zenotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe nxa inkokheli ingatshengiselanga isifiso sombuso okhululekileyo.
La mazwi asuka kuziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ngalesi sikhathi atshengisa ukuthi awusiwonke umuntu wohulumende ozimiseleyo, iningi labali izimiselanga ukuthi ukhetho lwenziwe ngendlela enhle.
Intsha yebandla le-MDCT ithi iza kuma ngesinqumo sikamongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai sokuthi kube lo manyano we-MDC Alliance.
Mina nginguJacob Zuma sengqizayo, kwamele ukuthi uJacob Zuma akulalele lokho. Lokho ukuthi eyalele esikhundleni bona bemgcwayisile ukuthi kayenze kanje ukwenza ukuthi ephumele isithunzi ehloniphekile.
Ibandla le-ANC elakwele South Africa lithi uMongameli Zuma kasuke esihlalweni, kodwa yena uZuma uthi ngitsho vele kasuki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Elemelika lithi kuhulumende weZimbabwe kumele ahloniphe amalungelo kaZulu njalo eqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso ezethulelwa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zesulwe. Iziphathamandla zeMelika zithi izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona elemelika lize lisuthiseke ukuthi mpela asehlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe, kanti njalo lo hulumende usewuhlonipha umbuso kaZulu. Elemelika lithi njalo ingamanga imbiko ethi lizakwethesa iziphathamandla zeZimbabwe izijeziso zenotho ezintsha. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda.
Bathe bona hayi thina soze sidalele okutshiwo labo abasemandleni abaphethe uhulumende eZimbabwe, sizakhangela izenzo zabo. Engikubona kuyindlela enhle yokutshengisa ukuthi umuntu engabe esephintshile uma ngabe sisenza izinto ngendlela etshiyeneyo, njalo nxa sikhangela ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho khatshana luseduze, kutshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe nxa ezimisele ekusebenzeni elungisa umkhonomo weZimbabwe uzakwenza ukuthi lo khetho lolu njengoba lusenziwe ezinyangeni ezilutshwane ezilandelayo lwenziwe ngendlela efanele ezenza ukuthi amazwe wonke emhlabeni adinge ukudlisana lelizwe leZimbabwe.
Kuyini kahle kahle uhulumende weZimbabwe kamele akwenze akuqakathekise ukuze zesulwe lezi zijeziso?
Uhulumende weZimbabwe kumele alungise imithetho elandelana lezokhetho, alungise imithetho efana lokuthi intatheli zindaba zisebenza ngendlela enjani, lo mthetho esetshenziswa ngamapholisi ekubophena abantu lekuvunyelwa imihlangano yabantu elingane lezombuso welizwe, njalo leyokutshengisela ukuthi uhulumende akakhanye esebenzisa amandla amakhulu kakhulu ngaleyo ndlela. Ngibone ngani yikho kuqakatheke kakhulu nxa ekhethweni ukuthi kulungiswe njalo umthetho oncedisa ezokhetho esingawuthi electoral reform.
Yena uhulumende uhlezi ethembisa ukubana ukhetho luza kuba ngolubalulekileyo njalo akusoze kube lodlakela. Ubona feza yini isithembiso lesi?
Hayi, le ivele yinhlalatsho leyo, bahlala bejile lo president Mugabe behlale ngotsho njalo nxa ukhetho lusesekude, kodwa nxa ukhetho soluseduze mhlawumbe sokusegcekeni ukuthi angadliwa besisuka sibone udlakela lobuya luphume phela. Vele la mazwi asuka kuziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ngalesi sikhathi atshengisa ukuthi awusiwonke umuntu ohulumende ozimiseleyo, iningi labali izimiselanga ukuthi ukhetho lwenziwe ngendlela enhle. Sesibona abantu abalithwana abafana layo uPresident Mnangagwa sithi ephandle ebantwini njengokwenza kwawusenza uPresident Mugabe ukhetho oluzenziwa ngendlela enhle, kodwa sibuye sibone ukhomisa weZANU-P F lazinye iziphathamani laseZANU-P F zisithi zona ukhetho oluzenziwa ngendlela eyabe imenywe ngamasosha.
Leyo ke ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane. Intsha yebandla le-MDCT e-Youth Council Assembly bilomhlangano wesiphangiphangi wokuhlaziya ukuxokozela osekusenzakala ebandleni kulandela ukudonselana amandla phakathi kwabasekeli bakamongameli uMorgan Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mudzuri, isithi iqiniso elokuthi uhlangothi lolu luzokuma ngezinqumo zikamongameli Tsvangirai ezokumanyana lamanye amabandla aphikisayo phansi komanyano we-MDC Alliance. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba baxwayisa njalo amalunga asezikhundleni zokukhokhela kwezinye inhlangothi ukuba zehlukane lokubangela ukuxokozela ebandleni zisethula imbiko ephambana lokuthiwo libandla. Umhlangano lo owenzelwe emahofisini alelibandla le-MDC e-Harvest House ukhuthazwe ngokwenzakala kulelibandla osekuthiye abasekeli bedanile. Umkhokheli walolu hlangothi lwabasakhulayo umnumzana Hepmo Chidziva uthi bakubone kufanele ukutsho umbono wabo njengabontanga. Umsekeli kasomlomo kuhlangothi lolu umnumzana Vusumuzimoyo ulandisa ngokubafuqileyo ukungena lo mhlangano njengabasakhulayo.
Lapho se it was an extraordinary meeting lapho kade sikhangela khona nje indlela ukuxokozela ukukhona ebandleni langendlela esifisa ukuthi siye khona.
Umoya uthi abasakhulayo laba bavumelene njalo ukuba kumele kuphele wonke ukuxokozela osekubangelwa ngenye enkokheli ebandleni.
Ukhumbula ukuthi i-National Council yiyo ehlalayo phakathi kwama-congresses. Lo mhlangano yisho iyo ke olamandla ukuthi ke ujezise ubani lobani ongabe esephambuka kuhlelo lomhlangano. Sile themba elikhulu ukuthi woza ngolesine siyabe sesiphuma singabantu esiyabe sesiqondisene lalapho lokho esiphambanisa khona obala kuwo wonke ukuthi okwenzakalayo akusincedisi kakhulu njengabantu abaphikisayo. Besilombiko ukuthi hayi ugudu la enxa engumuntu omdala azinoka amakhwapha ngoba sokukaningi lokho esimkhangele. So ngolwesine konke lokuthi ngubani ozabe bambeleke udokotela Richard Morgan Tsvangirai ngesikhathi engezwa kuhle konke lokhu siza kucela sokuvuthiwe ke ngolwesine.
Abasakhulayo laba bathi bafuna ukuba idale elimqoka ele National Council lithathe izinqumo ezizokubeka sobala ukuba ngubani ozobamba isikhundla somkhokeli webandla njengoba umnumzana Tsvangirai engezwa kuhle kuphele udonselana osekukhona ebandleni leli phakathi kukaChamisa loMdzuri. Bathi bakhathazekile ngendlela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usubusa ngayo njalo besithi sebekhankasela ukusuka kwawo esikhundleni. Banqume njalo ukuba bafuna zilungisiswe izikhalazo zamabandla aphikisayo kwezokuba kuqhutshwe ukhetho olwamukelwa ngumuntu wonke kungelampumela ephikiswayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Idale elimqoka lebandla elibusayo kwele South Africa i-National Executive Committee ye-African National Congress isitshele umongameli Jacob Zuma ukuthi ehle esihlalweni ngoba engehluleka ukwenza njalo uzabanjwa ngamandla. Kodwa ke uBenedict Nhlapo eseJohannesburg ubika ukuthi uZuma uthi akayindawo.
Ngemva komhlangano othetha amahola alitshumi lantathu kusukela izolo kwaze kwabalamhlanje ekuseni, iNational Executive Committee NEC iphumele isinqumo sokuthi uZuma ehliswe esihlalweni sokuba ngumongameli. Lokhu kulandela imihlangano eminingi eqhutshwe phambilini kodwa uZuma esala kubeka phansi intambo. Langemva kwalesi sinqumo sakhathesi, uZuma uthe akayindawo wacela ukuthi ibandla lakhe limuphi inyanga ezisithupha aqedelele ezinye inhlelo abelazo. Unobala jikelele webandla le-ANC umnumzana Ace Magashule utshela bezindaba lamhlanje eJohannesburg ukuthi i-ANC ikubike kwacaca kumongameli Zuma ukuthi kufuze abeke phansi intambo manje hhaji ngemva kwezinyanga.
As to whether is going to resign or not, I think we are saying we really need to take a decision.
Loba uzavuma ukuthiya isikhundla loba hatch esikuchoyo ukuthi sesithethe isinqumo nxa sisithi ilunga lethu kalehle esihlalweni sikhangelele ukuthi lenze khona lokho kanye okufunwa libandla.
Ukwethulwa kwamongameli Zuma esikhundleni sakhe obekufuze ehlekiso ngomnyaka ozayo sekwemukelwe ngendlela etshiyeneyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abanye bathi kusobala ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika ukubusa zikuthanda okwedlulise amalawulo. Abanye njalo bathi bayamangala ukuthi uZuma yini engafundanga isifundo kulokhu okwenzakala umnumzana Robert Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekusobala okufuze akwenze umnumzana Zuma ngoba nxa ibandla lakhe lingasamfuni uzowelwa yilokhu okwawela umnumzana Robert Mugabe.
Mina nginguJacob Zuma sengqizayo. Kwamele ukuthi uJacob Zuma akulalele lokho. Lokho ukuthi eyalele esikhundleni bona bemcwayisile ukuthi kayenze kanje ukwenza ukuthi ephumile isithunzi ehloniphekile.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Pick Foster Ngomoso uthi lo banje uZuma esekhitshiwe balethemba lokuthi linguquko ayizukwenza impilo yabeZimbabwe ibe nzima kwele South Africa.
I don't think kuzoba nomunye umthelela. I-ANC is doing its lo Ramaphosa. Ramaphosa is a veteran in ANC of which he knows exactly what happened during the time besadinga inkululeko yabo. They'll try to honor that.
I-ANC ithikhangelele ukuthi umongameli Zuma aphendule kusasa ukuthi uza kwehla esihlalweni kumbe hatshi. Xa umongameli Zuma engala kuzafuze kuqhubeke uhlelo lokumkhipha ngevoti ePhalamende. Melisulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umthethwandaba we-High Court lamhlanje uhluze udaba olukhwezwe ngabazali abaphikisa isinqumo sogatsha lwezemfundo esokuthi bonke abafundi abalobe umhloliso wephepha lesingisi elesigaba se-O-Level Paper 2 kumele balobe kakutsha ngolwesihlanu kuliviki. Umphathintambo wezemfundo uthi bathethe leli nyathelo ngoba kube lokuqilibezela kwabafundi ekulobeni lomhloliso nyakenye. Lokhu kusolwa kakhulu nguZulu kanye labazali abasuke baya emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi. Amagqwetha amele abazali laba aweZimbabwe Lawyers for Human Rights atshele idale lamhlanje ukuthi akukho emthethweni kubamba wonke umntwana ukuthi abhale kutsha ngitsho labangazange baqilibezele. Afuna njalo amagqwetha la umhloliso wangolwesihlanu umiswe. Umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo kusasa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Mpofu yena othi akulunganga ukuthi ugatsha lwezemfundo lujezise wonke umntwana ngoba abaphambanisayo ngokukhipha umhloliso lo ngudlu ungakalotshwa ngabeZimsek njalo bayazakala.
Into yenziwe nguhulumende kanye loZimsek ngumbhedo, ikhensa, imvukuzane isehofisini yabo yeZik ngoba nxa iphepha lalikha lalikhiswa ngabantu abaseZik. Kakudibe labantu abaseZek abantwabethu bachiwe into enzakalayo lapha ibuhlungu njalo itshengisela ukuthi iveki yona ngokwayo kumbe ngingathi abakwananga emakhanda yikho engingakutsho ngumbhedo lowo.
Umpatintambo wezemfundo uthi balukhangelile lolu daba ngelihlo elibukhali bakunanzelela ukuthi bakhona abafundi impela abazakhalakhala kodwa akulalutho abangalwenza ngaphandle kokuthi bathi lilotshe kakutsha leli phepha. Ungathini ngalokho?
Akulalihle libanzi abalikhangele ngakho, amehlo abo asiphele ngoba kanti abantu abayibo abalikhisa iphepha lingcosana nje. Wonke umntwana ikakhulu nxa ngikhangelele ngapha emathebeleleni ambona ukuthi iphepha lafika ngapha abantwana balibona, okutsho ukuthi abantwabethu ngapha emhlubuleni emathebeleleni sebenza gadalala bajeziselwe into abangayaziyo. Lokho akunalihlo elibanzi ngamehlo asipheleyo sibili uminista lowo. Hayi, mina ngibona ukuthi sibili shuwa uhulumende wethu eZimbabwe uhulumende wamatope ngenxa yalokho okwenzakalele khathesi entweni sezimsekileyo.
Kuyini okungenziwa mhlawumbe yizimseki mampofu ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esenzakalayo esesibangela ukuthi abantwana balotshiswe kakutsha?
Mina engingakutsho ukuthi izimseki yonke kayidizolve ngoba lokhe yaqala ukuba khona ngo-1998 akula lutho oluhamba kuhle.
Alo-ke ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo oluntu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela isinqomo sikahulumende esokuthi bonke abafundi abalobe umhloliso we-O-Level English Paper 2 nyakenye kumele bebhale kakutsha ngolwesihlanu kuliviki ngemva kokuba kutholakale ukuthi bakhona abafundi abaqilibezelayo. Sikhuluma nje udaba lolu lusemthethwandaba. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe athi wabhidlizwa izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umnangagwa wekhuluma la mazwi lamhla ekuseni kumhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe kanye labeBotswana obanjwe edolobheni leGaborone. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya ungene kulomhlangano wasethulela udaba olulandelayo.
Umongameli Mnangagwa ucele njalo osomabhizimusi beBotswana ukuthi bavule amankampani eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni wamabhizimusi beZimbabwe leBotswana oyiBotswana Zimbabwe Business Forum eHaburoni lamuhla, Mnangagwa uthi ziningi inhlangothi zomnotho abeBotswana abangena kizo eZimbabwe.
Silezigaba eziningi lapho elingangena khona ukugoqela ukwembiwa uhlangothi lokwenza impahla etshiyeneyo kanye lokwakha.
Umnangagwa uthi ngenxa yesikhathi eside esesidlule umumo womnotho weZimbabwe ungamangakahle kuningi osokwanakalayo egcone izijeziso ezafakwa ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilithani kanye lomanya no we-European Union.
Salinyazwa kakhulu izijeziso ngakho umnotho wayehla kakhulu. Inhlangothi yeziningi zomkhonomi zabuyela emuva okusho ukuba kulezigaba zomnotho eziningi ezidinga ukuvuselelwa.
Abamabhizimusi avela phandle kwelizwe kade bekhala ngokuthi eleZimbabwe lemthetho elukhuni umkhathi wokwenza ibhizimusi eZimbabwe ungakhanyi abange bengifisa ukuvula amabhizimusi. Kodwa Mnangagwa wathatha isikhundla ngolwezinyaka enye uthi konke lokhu kuzantshintsha sokuneZimbabwe entsha eyamukela abafuna ukuvula amabhizimusi.
Siyakwazi ukuqakatheka kokukhanga amabhizimisi avela phandle ukuze sithuthukise umnotho wethu. sikhipha imigoqo yonke evimbela ukwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Umphathintambo weBotswana obona ezokuthenga lokuthengiselana uMnumzana Vincent Sereze uthi uqakathekile ukuthi uhulumende bobabili bakhiphe imigoqo evimba ukuthenga lokuthengiselana phakathi kweZimbabwe kanye leBotswana.
Ngikhuthaza amazwe omabili ukuthi akhulumisane ngezamabhizinisi ukuze sikhulise ukuthenga lokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili.
Inhlanganiso ezibona ngezebhizimusi emazweni omabili iBotswana Investment and Trade Center kanye leZimTrade zilobelane isivumelwano sokuthenga lokuthengiselana esikhangelelwe ukuthuthukisa ezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Esuka kulumhlangano wamabhizimusi, uMnangagwa wethekelele inkampani yeDiamond Trading Company esiyafunda ukuthi leBotswana lenza njani kubhizimusi lokwemba kanye lokulolonga amadayimane. UMnangagwa lequla lakhe elibalisa abaphathi intamba bakahulumende labosomabhizimusi baphindele eZimbabwe lamhla ngemva kwamalanga amabili okwethekelela kwele Botswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Kunjalo ke izakhamizi zakoBulawayo seziphe imbono ehlukeneyo mayelana lohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa, abanye besithi uhambo lolu ngolunye nje olucitha imali kaZulu, ukuthi abanye ngabathi balethemba lokuthi uhambo lolu luza kuba lempumela enhle luphathise umnotho welizwe. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Osakhulayo uMnumzana David Ndlovu osekela umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi uhambo lolu lulakho ukuba lempumela ejajulelwa nguZulu, kodwa uthi uMnangagwa kumele aqale alungisise ubudlelwano labantu lapha ekhaya engakachapheli ngaphetsheya.
Kubesifiso esokuthi ngabe uyaqala alungisise okukhaya maqala abe kwazi ukuthi abantu bezimbabwe bafunani, ba expect time from yena njengopresident. Kuningi esikufisayo ukuthi ngabe uyakulungisa, okuningi njengephosa kubana ngabe uyakhitshwa abantu bebelelungile lokwenza izinto abazifunayo behlangane lapho abafuna ukuhlangana khona. Ngezinye zezinto esifisa ukuthi ngabe uyazi-addressa, kufanana njengamanje izulu alikho, besifuna uma kwathi command agriculture ezencedisa njani njengangapha emathebelelindi.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Sichasisile Ndlovu laye uvumelane lo Ndlovu ethi lolu hambo lutshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle, ethi kodwa kufanele baxoxisane ngendlela ezaletha ukhetho olungelabuqili.
Bonke laba bobabili batshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle. Sikwamukela lokho, sikuthokozela, kodwa ke sithe kuhlaleni kwabo khona ngale kabaxoxisane ngendaba engaletha ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe njengoba vele sikhangelelane nokhetho. Into esiyinanzelelayo kakhulu yikuthi lezi inhambo kazingabi izinhambo zokuba umenda ama relations kuphela in favor of SANU-PF.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mike Ndiweni uthi uhambo lolu lutshengisa isifiso selizwe leBotswana sokusebenza leZimbabwe ekuvuseleleni ezomnotho.
Ekuvuseleni inkampani kaloliwe njengoba uke weza amalanga la edlileyo ambalwa, ngatinyanga iBotswana sokuthiwa isiqalisile sisungule isitimela sazo ukuthi sizechapha ibhoda siya ngaphezu kubantu nokuthi ngokunye kwangikhona kuzaqinisa amabudlelwane amazwe amabili njalo futhi maybe lokugebhena ogebhena bengithi sembiwa kwamadayimani engxenye kungancedisayo ukubusana umnotho. Sinakalele ukuthi asomanga phela nto yazi abantu laba bajayele ukutshela uzukamanga ukuthi kule nto ezenzakalayo okukhulunywayo kakusomanga nje.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Nkosenhle Mhambi uthi lolu hambo luyafana nje lohambo lweDavos olungalethanga utshintsho, ethi sokusiyaphela insuku ezingamakhulu esembusweni kodwa akukabi lotshintsho olukhanyayo. Impilo yomuntu nje elizweni leZimbabwe ayikabi lotshintsho.
Kharesi imali iphumile ngephapa esiyakhonale, kodwa ngapha kula ntshintsho lesikubonayo imigwaqo lokhu ifanana. I-100 days yakhe seze siyaphela singaboni intshintsho olukhona. Esikubonayo kuphela zinhlupho ezilokhu ezisanda, asiboni vele ukuthi kuzaba le nguquko ebakhona ngalokhu yena akulandile.
Lokhu eqale ukuba ngumongameli ngenyanga kaLwezi kumnyaka ka-2017 uMnangagwa sevakatshele amazwe ambala abalisa eleZambia, iNamibia, Ethiopia, South Africa laseDavos, iSwitzerland. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqula elikhokhelwa libhanga elikhulu elizweni eliReserve Bank liphakathi kokuhlolisisa imbangela yokuvalwa kanye lokungathuthuki kwamafekithali akobulawayo ngendlela yokuwavuselela. Kodwa umeli webulawayo East edale lePhalamende njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi unuka santungwana.
Mina njengomntaka Khumalo uMamtunga ngidinga ukuthi imihlolo yamantunga le namhlanje iZANU-PF ngikhona leRPZ ngikhona bekwazi ukuthi amankampani kobulawayo avalwa bafuna ukuzoncedisa ngokuthi sesiya kukhetho sebezama ukuthi bakhombise abantu bakobulawayo ngokuthi bazabavulela imisebenzi kwenzethu babavotele beceda ukubavotela sebebaleka. IZANU ivele ikwazi ukusukela ngo-2000 iZimbabwe Congress of Trade Unions ikhala ngokuthi imisebenzi yaphela kobulawayo. Amakhampani ayedlula more than 1,000 avalwayo kobulawayo. Abantu bawuhlaba umkhosi baze badinga iZANU ingalalelanga. So akula nto abazeyidinga ngokuthi bazoncedisa bencedisani bona beyibo abenze ukuthi amakhampani lawo avalwe. Amaningi zatshelwa ukuthi kumele asuke kobulawayo abuye azevula iHarare. Nanamhlanje asuke abuye azovula iHarare. Bazama ukuthi bathenge uZulu wakobulawayo ukuthi anelise ukuvotela iZANU ngokuthi ibuye abavulele imisebenzi.
Umeli wePhelandaba Mpophoma edale lePhalamende uMnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla leZANU PF uncoma uhulumende njalo uthi kufanele idolobho lakobulawayo libizwe njengelayizolo elokuthi kontuthu ziyathunqa.
Ungakukhangelisisa ama-factory ebesephendulwa abangama-thethi pho nxa erabizelisi ukubona sokufanele sibuya ukubana lilungise lokho siyakuthakazelela kakhulu khonokho. Laba abacabanga ukuthi mhlawumbe yinto yepolitiki ngibona abantu abasalele emuva kakhulu ngoba mina njengommeli wephalamende kobulawayo sengikhona ngalo iviki ephelileyo ngibona izinto zisenzakala. Ngibonile abantu sebecasa ukuqhatshwa enarazenti sebeqhatsha omelini bayaqhatsha o-archer clothing bayaqhatsha endawo eziningi kuyaqhatshwa ngitsho laku-C S C ngane sebelungiselele ukuthi baqhatshwe ngoba i-C S C sibambane le-NASA ukubana bavuselele i-C S C yethu khona ngalo. So lokho akusonto yokuthi ubetha kubanjwe amehlo kumbe kuyapolitikwa, yinto ehambelana lohulumende omutsha ongeneleyo ozinike i-100 days izobana kumele kube sokule nguquko ezithize itshengisela ubana ha-a sokutshintshile unyathelo sokuhanjwa ngolunye inyawo lapha sokuvulwa ama-industry okwempelampela hhayi khona okwepolitiki.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Ngibona njengani linyathelo elihle sibili ngoba kumele uqale wenze i-research ungakafaki imali. Kodwa kumele i-RPZ ihle itshele abantu ukuthi yikho esiwutholileyo sizafaka imali kuma-factor lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Asifuna ukuthi benze i-research yabo bethule. Unganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenze i-research eyokuthi abekwazi ukuthi umfunakala imali engakanani uthi amafethezi lawo avuseleke.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ uNkosikazi Khuphukile Mlambo ugcizelele kumsakazo we-ZBC ukuthi ibhanga leli lifuna ukubuyisela idolobho lakobulawayo kusimo elalikuso kudala. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington DC nginguSithandekile Mhlanga.
Nami lo ke sigqibe ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende welemelika uthi uzaqhubeka ngezijeziso zenotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe nxa inkokheli ingatshengiselanga isifiso sombuso okhululekileyo. intsha yebandla leMDCT ithi ima ngesinqumo sikamongameli webandla esomanyano wamabandla weMDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.